Umnumzana kuda kwaJezulu isakamisa matobo njalo uthibe lokho betubeka
silama ama service ama rural service centers ama rural service centers lawo ukuthi ama youth anikwe izindawo noma abadala kubaphekelwe banikize indawo akula silama asilama damu ukuthi sikwazi abantu senze development. We are failing to develop the area.
Izakhamizi emaphandleni kazivunanga lonyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekuthe iningi kulesi sabelo sezansi emandebeleni libhekane lendlala enkulu kakhulu. Unkosikazi Juliet Nkwane isakhamuzi esithezi njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe, i-WODAS, uthi simo sibi kakhulu emaphandleni.
Abantu emakhaya abasela kudla. Abantwana abaningi emakhaya bavele bagcinwe ngogogo. Abazali babo bayahlupheka basemagoli. Abala misebenzi abathumeli lutho. Ogogo yibo abasadalala ngabantwana. Abantwana abasebenzi basemakhaya. Abazali sebediniwe sebefundisa abazukulu. Kukulobunzima obumangalisayo.
Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zisengozini okucuba ngoba azethabalela amadlelo kukanti udubo lwamanzi seluqalile ngoba amadamu sesitsha okuzadala ukulahlekela kwezakhamizi kutsho uMankiwane.
Nxa uhulumente ezancedisa lakho ngiyananzelela ukuthi imali yabo ifunakala iningi kakhulu ngoba inkomo yonke ephilayo iyabe ifuna ukuthi inikwe ukudla. Zingaze-ke ziphiwe ukudla njengekwelakithi lapha akulamanzi. Amadamu awangenanga manzi aya ngaphi? Azacitsha. Sekuletha ubuyanga kakhulu ezigabeni, especially emakhaya.
Enyandeni lakho babhekane lo dubo olufanayo. Umnumzana Dennis Moyo uthi basebunzimeni obukhulu lonyaka ngenxa yendlala.
Idamu lethu esasilakhile sincediswa e-organization yamalima lincane lalo njalo selichile. Okutshengisa ukuthi isimo esisibi kakhulu even khona lebantwini khanya lo nyaka sibili akula nto enhle sibili. Abantu bahlaselwe kakhulu, abavunanga, badobhanga lutho emasimini. Okudingeka kakhulu ukuthi sibili ngombono wami ukuthi ngabe uhulumende uyaphathisa kakhulu wonke umuntu athole inzuzo yokudla. Ngoba isimo esikiso sibili hayi sibucayi kakhulu sibili lapha esigabeni.
Umoya uphinde wachothoza labo abahlukuluza induna yentaba zinduna. Umnumzana Felix Nhlanhla Yamango endiweni esithi inkokheli zomdabu kumele zihlonitshwe. Utsho lawa mazwi ngesikhathi abatsha bebandla leZANU-PF eMathabeleni North sebethe umnumzana Ndiweni kumele asuswe esihlalweni kulandela inkulumo yakhe lapho abikwa ethe amazwe aphetsheya kumele engezelele izijeziso zomnotho azethese leZimbabwe ngoba uhulumende kamongameli Mnangagwa esephula amalungelo oluntu.
Okungutshoyo ukuthi uhlukunyezwa kaChief Ndiweni Sibini kuyinto embi kakhulu ongamelanga ukuthi ngabe yenziwa, ongamelanga ukuthi ngabe yindaba sibili eyenzakala elizweni lakithi eZimbabwe. Ngoba ababusi bomdabu thina sibakhangele njengabomlamulankunzi ukuthi lapho thina ema-church sixabana babe yibo abangenelayo, kwezombangazwe sixabana babe yibo abangenelayo. Laba abakwenzayo ngabe baphathwa ngamanhloni sibakubona ubana akufanelanga ukubana abaphathi bomdabu bahlukunyezwe.
Kusenjalo iqula ledale lephalamende livakatshele enkambeni amapholisa eGwanda izolo ukuzohlola ukuthi izibotho ezivalele ezitokisini ziphathwa njani. Likomiti iveze ukukhathazeka ngokuzwalakala kwengubo kulenkamba njalo imangele ithola kuvalele isibotho esisodwa nje. Omkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni ukhomishina Patson Nyabaza ubike ngolwesithathu ePlumtree ukuthi inani lamacala adalwe lonyaka kusukela ngozibandlela liqongile ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% njalo lawo macala abaliza ukubulala lokudlwengulwa kwabantwana. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.